umanji uferesu chakanyuka ute ukumele umasara ure evalele ngoba gulobu fagaze bokuba icala aletheswayo likhulu kakhulu njalo lilakho ukuthola isigwebo esilukhuni. Umasara ure ubikwa waloba enkundleni eTwitter ekufuthaza imithethwandaba ukuba ikhulule unobhala jikelele we-Atuz umnumzana Robson Chere. Isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba kuye moyo utshele iStudio 7 ukuba kuyabethusa okwenzakala kumasara ure olwela ababalisi ilizwe lonke jikelele.
Uhulumende esebenzisa uMajor Street waseHarare, uMajor Street Faret Chakunyuka usethole u-Obed Masara ure umongameli we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elecala elokuvimba, kuthiwa icala lakhona ngelokuvimba umthetho wokuba usebenza. Kusasa mhlaka 23 May uzabe nikezwa isigwebo.
Umoyo uqhubeke sithi kuyamangalisa ukuba icala leli lenzakala ngoNtulikazi 2022 kodwa abathutshisi bebethatha isikhathi eside ukuba balithonise. Uthi lokhu kubanika intshukuntshu yokuqhubeka belwela ilungelo lababalisi.
Thina-ke njenge-Atuz labanye abaningi babona lokhu kuyikuchemela phezu kweyokukhululeka ngoba uMasara ure indoda ebimele ababalisi, indoda adilisana leholo lababalisi eliphansi, ujaha esimbone ngelasici mhlawumbe isici sakhe ku-Second Republic nesokumela izisebenzi. Okubi-ke ukuthi uhulumende esebenzisa ezomthetho ufuna ukuvimba ukuthi izisebenzi zikhulume ngeholo lakhe.
Olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi le yindlela yokuba izisebenzi zingaphakamisa amakhanda ngeholo eliphansi lesimo somnotho.
Utshengisela ukuthi lokhu kuhlukuluzwa yinto esibonikhubeke isenzakala esikhathini esiningi kusukela lapho iqalisa ukukhokhela indaba zamatitsha, ikakhulu indaba zokuthi bengezelelwe imiholo njalo imiholo le ibhadalwe ngemali ethengayo engama-US dollars. And uhulumende kapresident Mnangagwa utshengisa ukuthi akanaki amalungelo abantu okuthi ebebeyitshengisela nxa bengasuthiseki yikwenza kwahulumende wakhe.
Kodwa ilunga ledalele Central Committee kubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mtuta uthi kumele abantu abaphikisa uhulumende bakwenze belandela imithetho yelizwe.
Ezempumelelo njalo indaba zomkhononi sizifake phambi kina kwethu njalo lathi sikulwise konke lokhu sikwazi ukuthi ilizwe lelilalelwa singaze silithengise silithathe ize.
UMasara ure wabotshelwa icala leli ngomnyaka ka-2022 kodwa waqhubeka ngomsebenzi wakhe wokumela ababalisi bona abathi iholo abaliphiwa nguhulumende liphansi kakhulu. Ingcitshi ezicubungula ezamalungelo ezisebenzi zithi uMasara ure uhlukunyezelwa umsebenzi awenza ngesikhathi owayengummeli wezengeza edayela ephalamende umnumzana Job Skala esejele lapho ayisikhulumeli sakhe njalo ekhuthaza kakhulu ukuba akhululwe. Okusenjalo idayele yayikhodi namhla lidlulisele phambili isicelo sikaNevile Mthwangwa sokuhlawula isibambiso sebheyili. UNevile indodana yomphathintambo kahulumende obona ngezabesifazana lamabhizimusi unkosikazi Monica Mthwangwa lesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mthwangwa. UNevile uboshwe ngeviki edluleyo esethiva icala lokuthenga lokuthengisa imali okungekho emthethweni. Umthethwandaba unqume ukuba aphenduke ngomvulo ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.